esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu uchasisa okwenziwa ngothika Mdanda laba athi basebenzela endlini kasobhoko.
Kulabantu okuthiwa ngothika Mdanda, kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi, bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta ogogo inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councillor, lenduna, lo sebhuku, lo mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngayaba challenge labo bantu, kade besebenzela emzini kasebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Berobha abantu egcekeni, into engigceke ngaba challenge personally ngiyi-1 bona bangu-5 othika Mdanda labo. Lezakhamizi zazifika about 20 something, kwathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele, ngangimdefenda, basebemthathele inkomo ezimbili, bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingu-2 le-$100. So inkomo lezo kabaseyi kuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu ababo.
Usobhoko walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubothika Mdanda
kuze bengene lapha babezimele umlisa lendina siphongukubukela kuphela babo. Abantu bona bebathande bona abantu besigabeni bavumelana. Mina ngize kangange ngusebhuku ngiyabethamela abantu abakuvumelanayo into esebeyikhithi ukuthi bakhonzithatha kuphela lawo ngamangale alitaza abathathi bayavumela siyemukela athi singabantwana kulobani sikangithi kusebhuku kulisa induli thina sokuthiwa lingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokho kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibandwa kulindawo, yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kwabo kuzinhlupho zabo kumbe kuzijayela izinto nokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheni besabafundisa la amalungelo abo ukuthi akulamcele umuntu ongaphosa umuntu, sabanika futhi nenamba zamapholisa ukuthi ngazo kwenziwe ubone ngani wenziwe. Siyadeba lolu qinwa kupolo asisekho ukuthi aluba kuthiwa ungena indawo ngesabuselesele lakuba ngikhosa abantu bazithandela ngamezo. Umuntu ngohlupholo wakhe uyabhadala mzini kuyakufana nokuthi umbungayo udokotela akuthathe uthathe asabusele sibatshele ukuthi laba bengabalungisi lamadokotela akho esinye sesibatshele njalo amasala lesi manje abantu bakithi bakangentolo ezibazithanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento leyi imusa egodini njalo esebezwile lamavidiyo lama-clips amanye ama-audios engangibathumela wona kodwa ngake ngafonela emsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyamreporta. But siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengobana abantu bayethuselwa kudala ngalesena isikhathi sokudlakela olwakela abakhona ngama-80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abayethusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingekela ukubuya kuthika Mdanda. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi. Abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona ulondofa, ungahamba wena kade ungayanga ufika kuthiwa ulondofa. Wonke umuntu akula muntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe kubalisela laye usebhuku lapho abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya, abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi bayaloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki yonke. Kulokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi, abantu sebexabana ekhaya sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazane ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Nimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.